eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela eStudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 kuNhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ngingathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyesabisa kuyethu sakulobujapa kakhulu.
Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association labogatsha olugcina iziphala zelizwe.
Umhlangano lo ubona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu nxa sikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi nabantu abasasebatsha, ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe labogatsha olugcina iziphala zelizwe olweGrain Marketing Board. Umgcinisihlalo weGrain Millers Association, uMnumzana Tafatswa Masarara, utsheleli ikomiti ukuthi inhlanganiso yakhe yapha iGMB imali efika i-9 million dollars ngo-2006 ngemva kokucelwa nguhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa esangumsekeli kamongameli welizwe ngaleso isikhathi. UMnumzana Msarara yena obanjwe ngamandla lidale ukuthi aze kupha ubufakazi phambi kwalikomiti uthe imali le yayiqondane lokuvuselela iziphala ze-GMB. Kodwa kumangalisa amalunga ephalamende ukuthi isiphathamandla se-GMB uMnumzana Clemens Kutha ukulandule lokhu esithi akulamali abake bayiphiwa inhlanganiso kaMsabara. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube layo ubikwa isithi akulalutho alwaziyo ngalimali. Untungameli Nkomo weStudio 7 Nxumi umeli weMakhokhoba idale lephalamende njalo elilunga lekomiti ephatha lolu daba uMnumzana James Sithole wachasisa okuningi.
Ngingathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyesabisa kuyethu sakulobujapa kakhulu. Kodwa ke sizananzelela ukuthi uChairperson uMsarara weDimas uze wabuya namhlanje ePhalamende kukomiti le e-agriculture ngemva kokuba isibhalelwe amasamoni. Umuntu ubhalelwa amasamoni yiPhalamende nxa sokutshengise ukuthi umuntu akafuni ukusebenzelana kumbe ukuthi aziveze nxa enxuswa ukuthi akabuye ezokuma phambili kwekomiti. So-ke bekucubungula njengoba uthilo indaba ezimbili kakhulu. Emalini leyo iGrain Millers Association of Zimbabwe abathi bona bayinika isikwereti eGrain Marketing Board, kodwa iGrain Marketing Board njengobuthilo iyakulandula lokho ithi yona vele ngayela budlelwano leGimas kumbe iGrain Millers Association of Zimbabwe. Bathi bona abeGimas bathi bona babanika ke isikwereti, bathe bebanike isikwereti, isikwereti sakhona kwasokuvunyelwana ukuthi khona sizabe sibhadalwa ngomumbu abazawunikwa ngemva sokutholakaleke isivuno esizaba phansi wohlelo lwe-Command Agriculture. Kodwa-ke iGrain Marketing Board njengoba ngitshilo iyakulandulela lokho ithi bona yebo-ke balungisisa bavuselela iziphala zabo kodwa hathi ngemali eyayivela ku-GMAS kodwa ngemali ababeyinikwe yi-Ministry of Finance.
Iseliza kwenzani pho njengekomiti yedale lephalamende?
Kasi okwakuqala kuqakathekile ukuthi singagijimi kakhulu ukuthi sithi thina kuyini esizakwenza, ngoba kusobala ukuthi lo umsebenzi wokucubungula awukapheli. Ngoba-ke sinanzelele ukuthi kulamaphepha amaningi esikuthi khona ngama-rekhodi akade elethwe namhlanje emhlanganweni ayacelwa kudala kodwa avezwe kuphela amanye namhla emhlanganweni, amanye akhona kodwa amanye akhona ayabekhulunywa kodwa engekho, njalo bathembisile ukuthi khona azabuya. So kuqakathekile-ke ukuthi sitho ukuthi kuyinokuzayenzakala ngemva kokuba sesithole ubufakazi bonke labo benikwe ke ithuba. So okwakathesi ke kuqakathekile ukuthi kanginike ngaso ukuthi kuyinokuzayenzakala. Kodwa engingakutsho kuphela ukuthi sina i-committee yethu izimisele ukuthi ifeze umsebenzi wayo okucubungula ukukhangela nokuhlolisisa ukuthi ingadla zonke zikahulumende zisebenza ngendlela yini efaneleyo.
Kahle kahle elikuphenyayo lapha yini? Kuyini kahle kahle ukuqala indaba?
Hayi, esikukhangelayo ke kakhulu yikusetshenziswa kahle, yikusetshenziswa ngendlela eqondileyo imali ekahulumende. Yikho esikukhangelisayo ke kakhulu ngoba ungakukhangela bathi bona kulesinye isigaba futhi abathi bona banikwa ke imali yi-Reserve Bank of Zimbabwe, ibhanga likahulumende, ukuthi beyethenga futhi lokhu esithi khona i-wheat. So kuyabe kuqakathekile ukuthi ngakuyimali kahulumende, imali ephuma esikhwameni sikahulumende kumbe imali esetshenziswe ukuqhuba inhlolo zikahulumende, kuqakathekile kungumsebenzi wephalamende ukuthi sikhangele ukuthi imali leyo kumbe imisebenzi yona leyo ethize iqhutshwe ngendlela yini, iqhutshwe ngokusemthethweni yini.
Lo ngumnumzana James Sithole, ilunga lekomithi edalele ephalamende ebona ngezokulima, njalo emela imakhokhova edalele ephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Ukhuthazwe amazwe e-Afrika ukuthi asebenze ndawonye athuthukise leli zwekazi. Umongameli Mnangagwa ukhulume njalo ngohlelo lukahulumende wakhe olevision 2030 esithi luzalandela izinqumo zalomhlangano eziqondane lentuthuko. Umsekeli kasibalukhulu we-United Nations unkosazana Amina Mohammed yena uchayele ihlombe i-Africa esithi yiyo elomnotho okhula masinya okwedlula indawo zonke emhlabeni jikelele. Kodwa uthe kuningi okusamele kwenziwe kundaba zokuthuthukisa impilo kaZulu. UMichael Ove we-Studio 7 uxoxe lolela amalungelo abatsha umlungisi Dube nalolu daba.
Umhlangano lo mbona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu nxa sikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi nabantu abasasebatsha. Ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu ukubana amapolicy makers ekwanise ukuba nehlangane labantu abatsha ukubana kukhangele inhlelo lendingeko zabantu abatsha.
Sizwe unkosazana Vera Songwe yena omela inhlanganiso e-United Nations esithi njengenhlanganiso bakhangela ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi le-Africa. Ukubona njani lokho?
Uhlelo lolu luqakathekile kakhulu masikhangele ukubana indaba ezihlangana nabantu abatsha njengokubana ukuselakala kwamathuba emisebenzi. Kuqakathekile kakhulu ukubana amathuba la abantu abatsha bewathole ukubana kuthuthukiswe izimpilo zabo.
Sikhangele indubeko esibhekane labantu abaningi kwele Zimbabwe, ubona ngani uhlelo lolu lulakho ukuthuthukisa abantu eZimbabwe na?
Abantu eZimbabwe solungabathuthukisa kufika ngokubana ama-policies ohulumende weZimbabwe lawo ahambelana yini akwanisa ukubana esebenzisane namagugu uzana lawo. Kodwa esikukhangeleleyo okwakathesi ukubana uhulumende weZimbabwe izinto akade eziyenza kanye lokubana i-economy yeZimbabwe isebenza njani kuyenza ukubana uhlelo lolu kube nzima ukubana luthuthukiswe.
Isibone njalo ongisakhulayo uNkosilathi Nyathi ekhuthaza abakhokheli bakahulumende ukuthi izinqumo eziphuma enhlanganeni lo kumele zingaphelele emlonyeni, njalo kumele baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha. Ukubona njani lokho?
Ukukhuthaza lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba senanzelela ukubana uhulumende weZimbabwe uyagijimela ezikhathini eziningi ukubana elandele imihlangano enje, njalo avume izinqumo lezi. Kodwa nxa sokumele ukuthi kuyenziwe, senanzelela ukubana uyake sedonsela emuva engasayenzi ukubana izinqumo ziye phambili.
Evula umhlangano lo umongameli Emmerson Mnangagwa uphathe udaba mayelana ngezinto ezithiyeneyo esithi ele Zimbabwe seliqalile ukusebenzisa ulwazi lwe-science technology engineering mathematics ekuthuthukisweni komnotho ikakhulukazi kwezokulima. Awusitshela umbono wakho ngalokho?
Lokho okuthiwa ngumongameli ukubana kwaqala kudala ukuthi kufakwe hlelo lwe-sustainable development goals ayisizo zinto ezenzakalayo ngoba luba khonokho kuyenzakala lube izinto ezinjengamagetsi aluba ayisizo zinto esizishotayo.
Lo ngumnumzana Lungisi Dube olwela amalungelo abatsha obekhuluma icingweni lo Mike we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi imbiko ethulwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi kule mali efika i-7 billion efihlwe phesheya iziphathamandla zikahulumende kanye labake baba kuhulumende iveza ukuthi izikhohlakalo eziningi zikuhulumende. Umgcinisihlalo wekhomishini le unkosikazi Lois Mathanda Moyo utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi imali le ifihlwe emazweni afana lele-Melika, iBrithani, iSwitzerland, iSingapore, iHong Kong, iMalaysia, iMauritius, leSpain. Uveze njalo ukuthi ikhomishini yakhe iphakathi kwemizamo yokuthi ithathe imali iyilethe eZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu ngokuthi izakwenelisa na. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Uyabona kuba nzima ukuthi khona umuntu ekutshela ukuthi lapha mina kathesi sengifuna ukuyayo qeda i-master's degree yena ehluleke ukupasa u-form 4. Izakhi ilo hlupho olulodwa, ambona ukuthi kusese lo muntu olokhu elethemba kiyo. Nxa bona besithi badinga imali, indaba begijima besiyakhatshana bengaqali ngemali zekomandi agriculture ezikhanyayo, ezisobala, ezikhonapha eZimbabwe, okwaziwayo lokuthi abazidlayo ngakozibani. Abanye ngabantu abahlala naye yena uLois Mathanda Moyo wakhona. Indaba efuna ukuqala esitshela ngendaba ngezemali ezisemalaysia khona lekhatshana engaqali ngezinye ezikhonapha lokubothwa kwabantu bakhona. So ke ngokubona kwami yikudlalisa isikhathi sabantu seZimbabwe, uzama ukudivert iattention yethu, nikuzama njalo ukuthi yena abantu bezama ukukhangela angani izakhi kukhona ekwenzayo kanti bona vele akulalo utaba lwenza.
Kodwa mhlawumbe isitshintshile, yikho nje besithi sebezama ukuthi ibuye elizweni limali.
Charity didn't vet home komo, akhona amasela abagcwele lapha eZimbabwe kuzana uPF. Ngiyakutshela ukuthi khonapha kuyaziwa ukuthi khona izimali zikahulumende zidliwa njani ngabobani. Yindaba befuna ukuthi beqale bedinga lokho okusemoyeni esingakwaziyo okungakhanyiyo okuphoyika ukukhulunywa kuphela ngaphandle kokubana kuye kuzama ukuthi bezivala amehlo. So ngokubona kwami mina hhayi ngibona ngani akula lutho sibili olumangalisayo esingalulalela kumama lo. Umama lo uzama ukusilibazisa nje njengabantu beZimbabwe ukuthi sicabanga ukuthi kathesi sebetintile bathinte nini. Odita general ohlale ekhuluma ngabo ukuthi hayi imali idliwa ngabantu abanje nabanje nabanje kuhulumende waseZimbabwe.
Kodwa asithi izakhi yenelisile ukukhuluma lalawo mazwe okuthiwa kufihlwe khona limali, ubona kusiba lokuvumelana yini ibuya limali eZimbabwe?
Kuyahlupha lokho Nkomo ukuthi khona sithi khona kuyenzakala. Because okwakuqala laba bantu behluleka ukuthi beprove beyond reasonable doubt lapha ngaseZimbabwe kulaba bantu abalutshwana sofase beke bababukwa. Amazwe wonke lawa aphandle ale mithetho yawo ayabe elayo pertaining to ama-investors. Nxa umuntu ebuye wazo-investor amalungelo alowo muntu bayawahlonipha, abafani lapho esithi khona umuntu noma e-investile laphoye kumthathela into zakhe.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo we-MDC yenyakatho eMandebeleni. Sixoxa njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Yatshengisa ukuthi i-corruption ibiyo ehlolekisa inhlelo zonke zikahulumende. Uhulumende obekhona kwaMgabe kuyatshengisa sobala ukuthi abantu bebentshontsha, bebestontsha, amasela ebethatha imali kahulumende, uhulumende beselihlekiswa. Njalo lokhu kube kubangelwa yikuyekethisa kukahulumende nalo wayekhona ngaleso sikhathi wayekhokelwa nguMgabe. Ubusela lobu bonke benzakale ngesikhathi senesana. Lanxa buqhubeka nje kwezinye indawo ngaleso busela, kodwa ubusela bonke bona obuningi obutshengisa ama-7 billion la abalwayo ukuthi zakhe yalandelela, iyatshengisa ukuthi kube kuvele kubulawa ilizwe, imali zabantu bezintshontshwa, amasela bezenzela santando.
Kodwa uhulumende kaMnangagwa baba Gawule akekho msulwa ngoba iyatsho izakhi ithi iziphathamandla zikahulumende ezikhona manje lazo ziphakathi ngezinye zabantu abafihle imali phandle.
Ye, izakhi isenza umsebenzi wayo omuhle kangaka okuveza imali ezifihliweyo ezokusela lakathesi amanye amasela khona khona phakathi kwabo babona abakhona kuhulumeni akhona sila amasela kodwa ubusela lowuningi kwenzakale izolo okwakathesi sokuyikulidlela zokuqeda bonobu busela lokuthi kuvezwa nawo masela njalo bamele lwaveze bona abantu abanikazezi imali njalo umthetho ube umthetho bajeziswe ngendlela efaneleyo.
Umgcini sihlalo wekhomishini le uJustice Mathanda useke waveza ukungathokozi kwakhe ngoba uthi lanxa izakhi ingaze yenze umsebenzi wayo bebotshwe abantu bayaphuma emthethwandaba umuntu engafunyanwanga elecala.
Amakhosi eZimbabwe khonapho lakho kumele bangenele bakhangele kule kungcolo okugcweleka kule makhosi la ngoba kule corruption yibo abantu abadala ukuthi izathi yehluleke ukusebenza izathi sila mazinyoka besiyaluma kumele amakhosi la ancedise ekulumeni.
Lo ngumnumzana Believe Kaule ilunga lezanu PF sixoxelaye ekubulawayo.
Yebo 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 mthakaso muhle liyanxuswa kuhlelo labasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo8 luphela ngo9 pm kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu oweAfrican Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo eVictoria Falls. Umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi leAfrika. Unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi eAfrika. Likubona njani lokho? Kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na? Abafisa ukwengena kuhlelo thumelani umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngo8 PM.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Owake waba ngumongameli weEgypt umnumzana Hosni Mubarak Gasekho. UMubarak ubhubhe namuhla esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyagalolunye lanye i-91. Ugenqelwe embusweni eminyakeni embalwa edluleyo kwathi ngomnyaka ka-2012 wamiswa enkantolo isetheswa amacala okubulala. Wagwetshwa ngemva kokufunyanwa elawo lawo macala kodwa isigwebo sakhe sasuka sesulwa lidalela phezulu. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube yena othi umuyi wayenguntando kayiphikiswa.
Ube ngumuntu olochuku kakhulu. Sizakhumbula ukuthi ube lisotha wakhula waqansa waze wagcina enguyophethe i-Air Force yase-Egypt. Kuthe ngokufa kukapresident wayekhona ngesikhathi yena esengu-vice president ngo-1981 wasengena-ke waba ngupresident we-Egypt. Uyibuse ngochuku olumangalisayo ebulala laba abaphikisayo ethelestokisini abaphikisayo engelamehluko nakancane lalokho esakubona kusezwa kumgazi. Lokufa kwakhe ufe ephakathi kosizi ngokuba phela ngaphandle kombuso ubengakwazi ukuphila. Ubesephile ngokudla kahle ngokuhlala kahle kodwa ufe esengumuntu othonisiswayo othwaliswe nzima ngumthetho lo ayekade uchitha.
UMubarak waphuma embusweni esehudulwa njengomgabe. Kukhona yini okungafundwa ngabanye ababusi nxa bekhangela imbali yakhe?
Kakhulu kunengi abangakufunda abantu. Ungakhangela ukubusa kwama-leaders abaholi inkokheli ze-Africa eziningi ungafunga ngempela ucabanga ukuthi bonke bakuzanu-TF kanti basemaqenjeni abahlukahlukeneyo. Ungafunga ukuthi bonke bangabaseZimbabwe kanti abanye ngabase-Uganda, abanye ngabe-Nigeria, abanye ngabe-Egypt, abanye ngabangathi ngaphi. Ukubusa kwabo kunye ngokochuku ngokokuhluka meza ngokuphatha kwaba bantu ngokungahloniphi isisekelo sombuso ngokokuphendula isikhwama sikahulumeni. uhulumende sibe isikhwama sangekhaya kubuswe kahle. Nakho ke kumele bonke bafunde bakwazi ukuthi ungahlala ngenkani ubuse kwabantu indlela yakho yokuphuma inye uzagcina uphumile kuphela, noma uthanda noma ungathandi ubususifisa kabuhlungu, kodwa ungabusa kahle abantu uyaphuma njengaboMandela njengaboThabo Mbeki baphumile bazihlalele. Ukhangele kuTanzania bayaphuma okhikhwete bazihlalele, ngakho sesitokisini kodwa bonke abalela embusweni bephethe kwabantu baphuma kabuhlungu. Isifundo esikhulu ebantwini ababusa eZimbabwe namhlanje ukuthi noma ungazama ukwalela njani uzagcina uphumile, ubuse uphuma usiye esitokisini lapho ofanele khona.
Kodwa singathi ukukhitshwa kwakhe embusweni kwaletha inguquko yini, ngoba siyazi lalamhlanje abantu base-Egypt bayakhala ngokuncindezelwa nguhulumende.
Akuyilethanga ngisho lakancane, kuyisifundo futhi esikhulu kithi ukuthi ukusola lowo phakathi kakusho ukuthi abangenayo bangenza kahle kwedlula yena. Kumele seluse laba abafuna ukungena, isikhipha laba esifuna ukubakhipha, kodwa laba esifuna ukuthi bangene sibakhangele ukuthi impawu zabo zifanele yini, ziyahambisana lombuso womthetho ohlonipha amalungelo abantu, ngokuba ungacina kungene noma ngubani. Kodwa siyakwazi njalo e-Egypt ukuthi abantu bakevotele uMorsi wangena wabuye wakhishwa futhi libutho elaye nalo busa namhlanje u-Al-Sisi, okuyinto elethe uchuko olukhulu ngokuba ubusa njengayo imodara yakhe kakusukananga labancane, ubusa njengayo encamashiwi ngokupheleleyo. Okungakho laye ngibona indlela yakhe izabanye izafana njekamamodarakhe angaphumile onyaka, kodwa mhlazane ephuma uzaphuma laye esiye esitokisini esiya kufa ekhala.
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo obexoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ngesingene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ugqibe uhambo lwakhe kwele India namuhla. Utshele intatheli zindaba ukuthi eleMelika lizaqhubeka lisebenza lamanye amazwe omhlaba emzameni yokulwisana legcikwane le-coronavirus, lona iselibulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. Inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, Human Rights Watch, isikhuthaze umanyano we-United Nations ukuthi uthathele ele-Iran amanyathelo phezu kokuhlukuluzwa kwabantu abasola uhulumende walelo lizwe ngabezomvikela. Iningi likhala ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokusilela kwempupho ezitolo lanxa itholakala emkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi, uthi kusobala ukuthi impupho ikhona lanxa ithengiswa emkambo wensitha.
Ngivele ngisephumula South, indawo sakomakoni lami-ke ngizihlalele khonapho, yabuya silile impupho abantu ukuthi bayithole kuba ima ngoba lo ithengisa uzathi ngifuna i-cash, i-eco-cash kabayifuni, i-swipe kabayifuni empuphini. Kube sokuthi labo abathi bona bayithengisa emaphandleni ngoba ungelabo i-eco-cash bahle bayiwode yonke. And into ebuhlungu enginanzeleleyo, labo ababuya ngekhombi ecela abantwana bona labo ababephandle abanika imali i-cash ukuthi bayemthengela, athenge almost 40 bags khangele wonke umuntu ekhangele. Umntwana babaphindise azathole 100 bags enguye yedwa, kodwa bona babezithenge nge-70 bond. Basuke lapho bona bayeswayipha kubikho cash bayinikwa impupho.
Umnumzana Joseph Chuma, oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi, uthi uhulumende ule mizamo ebukekayo kodwa osomabhizimusi yibo ababangela ukuswelakala kwempupho ngenxa yobuhwaba.
Ngabe ngikhuluma lapha koBulawayo, themba abantu babonile imindende nemindende yamaroli abuyile eletha obumbi emile laphana e-National Foods kukhambe road. So uhulumende umzamo wake ukuthi abefuma umvuntu bekhona siyabona ukhona, kodwa sisuka sibe le nkinga yezikliwi zabosomabhizimusi abafuna ukwenza imali at the expense of indlala nokuhlupheka kwabantu. Abanye yilaba abathi kona ungafika ezitolo uze besithi hayi ungakathengi impupho kanti uthengi lokhu nalokwana, uze besithi i-fed mesinyethu ifile ayisebenzi abanye ngabathi hayi kasina mission code number, so into esingayenza kodwa ukuthi siyathatha i-cash kuphela. Bese siba nabanye futhi sithi mhlawumbe kubuye i-5 tons njalo ama-10 kg angu-5,000. Uzabona ukuthi wena nxa ungangena laphana umlanzelele esitolo uyathengisa mhlawumbe ngithi 1,000 i-4,000 bengezana, uzabona sobuya amanye amarole emuva ngale sicala ukuthutha ethwala sebehambisa emsikeni omnyama i-black market phela. Uyabona empuvu sekugcwelezilayinisiwe ethareni abantu sebethengisa khonaphana, abanye babesithi $70 cash, abanye bathi bona ne-swipe 120.
Umnumzana Mhlanga uthi uvumelana lo mnumzana Chuma.
Ngokokuqala empilweni yami ukuthi ngivumelane lo muntu wezano ukuthi lokho kuliqiniso. Kuliqiniso sikile uhulumende bezamile impuphu ukuthi ifike, kodwa osomabhizinisi athi ukuthi le ibhizinisi yami ngifuna ikhesi, ngifuna ikhesi ukuthi ikhesi le ngiyithathe ngiyedlela bese ngisiyawoda futhi. Yilo ithuba labo lokuthi benze imali. So ungaze ufonele ngathi kumbe ngabe-task force kumbe ngamapholisa, akula bazamile sibili ukufona kuleyana indawo engikhuluma ngayo. Yazi yaphela impuphu sibili igcwele ilodi yonke, amapholisa lawo bengazange bawabone. So labo adebele imali kuyabe kungumuntu oyedwa kodwele imali eningi enike lo dlulayo ethi hhayi ungathenga impuphu le wena zakushiyela i-5 bond. So umuntu esinike i-5 bond engatholanga lodi bayamlodela i-truck yonke ndingene azihambele umuntu wenkosi ayedingisa la.
Umnumzana Choma uthi isisusa sendaba sisekutshintshweni kwemali yakwamanye amazwe emkambo yensitha oyiwo obangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana.
Uyathola ku-black market bakhweza ama-rates almost every day, but kungenxa yokuthi yena kulo munye usomabhizinisi usesithi ride madoda imali ithengwa ngemalini kuthi hayi nantu lamenzisi-1 is 25 ngabe zanini mani funa ukuthi likuthenga yonke imali khweza ne-rate yoti ne-1 is 26 omunye bakutshele ukuthi 1 is 30 something 31 baba uobhururethu ababegcwele elongini etedgo laphana osiphathelene, abanye bagcwale ebootlegar lapha kobulawayo eharane ngale ngizibagcwala ngale wawuyizimexmol la ngale ku-4 3 design. Don't need ukuthi sibambe laba abantu laba abangosiphathelene abesitradi laba, they are nothing. Asidingeni yena lowo muntu ofake imali yangikhona, nguye umuntu osihlukumezela lwana. Ubuhlungu lobo ethembekile buziwa ngabantwana be-ZANU PF, buziwa ngabantwana be-MDC, buziwa ngabantwana be-ZAPU, buziwa ngabantwana be-Mthwakazi, buziwa ngumuntu wonke jikelele. So it's not about ZANU PF anymore, it's not about MDC anymore, it's about sonke la. Uyathola umfana omncane ongakaze kubambe $200 sokunesiloto ye-200,000, abanye amasiloto abafika 1,000,000 kodwa sithuli.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ngalolu daba.
Ake kusubheke ukuthi ngevele general eZimbabwe sezizacasha ngokuthi into zonke ezile-business phakathi zenziwa ngumnotho welizwe. O-businessmen labo sebethathe i-advantage sis. Ungakhangela ama-price acharjwa nxa becharja nge-bond note bakutshela ukuthi impuphu incane i-10 kg 200 ye-bond note, isitrans nxa ulama-rand 120 rand, nxa ulama-usa bethi ukuthi incane 6 usa kumbe 5 usa. Le simpo senaleso ngasidinga uyasithola siyi-about less than $1, less than $1 kwabathengisa i-foreign currency singaba-50 cents or so nge-US dollar, but nge-bond bese $22, $23, andiyabona.
Lokhu kwenzakala uhulumende esenike imvumo amanye amagalaji ukuthi athengise amafutha epetrolo ledizili ngemali yakwamanye amazwe, osokubangela ukusilela kwala mafutha lokwesabela ukuthi intengo yawo kanye lezinye impahla izaqhubeka iqonga. Yebo ke sesifikile emaphethelweni alolu hlelo, kodwa singakahlukani nanzi ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele khuza umhlolo namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe nabogatsha olugcina iziphala zelizwe olwe-Grain Marketing Board. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo e-Victoria Falls, okuyilo udaba esiluhlafunayo namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk olwabatsha silo Mike Hove we-Studio 7 oluyilo olulandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.